Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 29 Zibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha afole lamhlanje etshengisela isola ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni nguhulumende. Ibandla le-MDC lithi ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende sokufike kuzinga elibi kakhulu sokumele inhlanganiso ezinjengomanyano we-SADC zingenele kulolu daba. Ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo kuyaqhubeka elizweni ngesikhathi umnotho welizwe ulokhu ungatholi ukuphathiswa ngamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kade egqoke izembatho zawo zomsebenzi afolile lamhlanje esuka enzikini yedolobho leHarare esiya emthethwandaba weConstitutional Court esola ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni nguhulumende. Ukufola lokhu bekuqoqwe inhlanganiso elwela amalungelo amagqwetha eZimbabwe Law Society, yona ethi omantshi behlulela amacala ngesiphangiphangi abantu bengakadingi abameli, kukanti bebancitshwa mahlayana ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Lokhu kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo besola isimo somnotho welizwe okwabangela ukubulawa, ukuchaywa kanye lokulimala kwabanye, lembiko ethi abesifazane bedlengulwa libutho. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Nasikhangele ukuhlupheka kwabantu bekuthiwa nje izigebenga ezijika amatshe zitshisa amaviri emgwaqweni, kodwa sokutshengisela ukuthi hayi, uhlupho lwakhona luyazakala loba labantu abafundileyo. So kuzanceda ukuthi kunike abantu ithemba le-confidence ukuthi nxa sokuthiwa khona kaguqulwe izinto, umuntu wonke uyabe khona emgwaqweni etshengisela kumbe esenza okwenziwayo. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi amagqwetha lawo sengene emgwaqweni bekhuluma ngokukhonana kwabo. Indlela enhle yokuqala irevolution.
Amagqwetha ayahlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele okwedlula nje amabandla ezombusazwe, ukuthi okwabo okutshengisela kungaletha isisindo kulokho kuzanye kwenziwa ngabanye.
Liqiniso, ngoba i-law society siyazi ukuthi phela liqembu lelana elimelela nje judiciary engathi ngenye nje esingathi independent entity yombuso. So luba bengasizi balalule kakhulu njengebandla eliphikisayo, ngoba ibandla eliphikisayo lile abantu abaningi le constituency enkulu evotayo. Kodwa labo, ngoba njengoba njengabantu abamelela i-judiciary, nxa bekhuluma ngokwe-rule of law sebebambana namanye amaqembu angaphansi kwelizwe, mbona ngathi mina uhulumeni abaningi o-United Nations labo EU bazathona belalela belandelela ukukhulunywa ngamagqwetha, ngoba ngabantu abafundileyo abazi inkinga yethu, abantu abangathi balusindo kancane. Kathesi ukulalela kwahulumende kakusaqondananga labantu abaphikisayo, ngoba bayebe nje bebasola besithi laba bavele bayahlupha laba. Kodwa kuqakathekile ukuthi, ngoba uZulu wakhetha abameli abasemabandla aphikisa i-MDC, nxa i-MDC layo ikhuluma iloba ibhala, ngibona ngathi uhulumende kufanele alalele, ngoba izakhamizi lamanye amazwe esikhumbelane labo i-SADC bazayo bekhangelisa kona ukuthi hatshi, kanti nxa sokukhulunywa yi-MDC ukhulunywa ngama civil society kuyinto eqakathekileyo. Sombona ngathi uhulumende uzafanele alalele, uzalalela.
Sibonile njalo iqula lebandla le-ANC eSouth Africa lalo liselizweni, njalo imsakazo kahulumende isithi izoxhasana lebandla leZANU-PF. Kambe kungabe kusenzakalani lapha?
Okwenzakalayo ukuthi siyazi ukuthi umnumzana uMusi Maimane nguye waqala ngokukhuluma esithi yena hatshi kufanele sibone ukuthi singanceda njani abantu beZimbabwe, lo mnumzana uJulius Malema. Kodwa ancho idabu seseledavus laphana kusezwa kuthiwa khona uhulumende weSouth Africa uzazama ukukhwathaza isikhwama enceda uhulumende. So sembona ngathi sokuyisiphithiphithi iSouth Africa la izama ukuthi ilungisise. Kutho ukuthi vele uhulumende kamnankakho uzalalela ngoba abantu beSouth Africa babevele bengabantu abalalelwayo kwisikhathi zaboThabo Mbeki lezana zabokhalima Monsanto. So into enhle hathi thina sifuna bakhulume kuzanane kwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lentuthuko. Ipropaganda ekhulunywa yi-ZBC iyatshengisela ukuthi kule nto abayifihlayo, kodwa vele siyazi ukuthi beze bethole uswazi bebakhuza bebatshe ukuthi hathi thina sifuna silincedise sibambane, kodwa nxa libhizi lisidubula abantu lisihlukuluza abantu lathi kuzasihlupha ngoba lapho esivela khona eSouth Africa uzulu wethu uyabe sithi kanti indaba lina lizwanana nezigebenga.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Kusenjalo, ibandla le-MDC lithi ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende sokufike kuzinga elibi kakhulu, njalo kufanele umanyano we-SADC, inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamazwe omhlaba jikelele angenele kulolu daba. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba lamhlanje eHarare, umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa usole amanye amazwe ngokungangeneli kokwenzakala eZimbabwe esithi akufanelanga bamelele ukuthi inani lezidumbu zababulawa libutho kumbe abesifazane abadlengulayo liqonge. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayenze lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Yikho lokhu ukuthi indaba yodlakela lendaba yokuhlukumezwa kwabantu kaZulu kusetshenziswa ibutho ayisiyona indaba elungileyo. Indaba yokungabi khona kokuthula kwele Zimbabwe kusenziwa zinkokeli ZANU-PF kufanele kube into emayo engaqhubeki siya phambili, njalo uZulu weZimbabwe kufanele azi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ulokhe emelele khona ukuthi uZulu weZimbabwe abe nelungelo lakhe elipheleleyo.
Kodwa umbiko kamnumzana Chamisa leyi iyamukelwa njani?
Basi sakhangele nje kathi sekukhanya ngani imbiko leyi iyamukelwe ngendlela ngokuthaba nguZulukazi ubakhulukwele MDC labe sesikhulume labo bathokoza ukuthi uPresident usephumile wabazisa ukuthi ucabangani njalo nhlelo bani akhangelele ukuziqhuba emalangeni alandelayo esikhangelane nawo. Sisamele ukuthi sizwe inkokheli zamanye amazwe, size njalo lokuthi ezinye izihlangothi ezisamazwe naphandle zingabe zicabanga ukuthini. Kodwa sesikubonile ngemva kwamahola amalutshwane ukuthi uZulu ukhanya ethokozele ukuthi uPresident Chamisa ubonakale ekhuluma namhlanje, njalo uthokozele nalokho akutshilo.
Lithini manje ngalokho kuphuma kweminye imbiko kahulumende ukuthi ibandla le-MDC yilo elabangela udlakela njalo lisebenza lamanye amazwe ukuthi likhuphe uhulumende okhona kuntathela izindaba lokunye?
Into esegcekeni ukuthi akekho umuntu weZimbabwe isizwe seZimbabwe ozele kuleli okhwele kuleli olokhe elalela izinto ezikhulunywa yizihlangothi zentathelo izindaba zikahulu ezisebenzela uhulumende. Ngikhulumisana labo mina abantu abasebenzela uhulumende abo Herald labo ZBC insuku zonke, nxa sebephumele emsebenzini bangithumela ama-message bethi hayi ndoda ukusebenza kunzima, hayi angikwazi ukuthi ilizwe lethu salikhulula kanjani kwezethu, nxa sisemsebenzini sizizwe silingani sikhuluma njengabantu abadala abalengqondo. So siyakwazi ukuthi basemsebenzini isobho zethu zisemsebenzini umsebenzi wazunzima lazo kaziwuthandi. Le imbiko yimbiko nje ephuma uhulumende wezanu-PF engelani leqiniso kumbe lokuba ngabantu abadala.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kumbiko esanda kuthola amapholisa asevumile ukuthi ipholisa elabonakala kumfanekiso kamabonakude wenhlanganiso ye-Sky News ayisiwo womnyaka ka-2016. Umbiko osanda wethulwa uthi ipholisa elabonakala litshaya omunye undoda owayefakwe izankosi selibotshiwe, njalo ipholisa leli lithiwa nguConstable Makamure.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezizimele bezilomhlangano lenkokheli zedolobho leHarare ngenhloso yokudinga amacebo angancedisa ukuqeda inhlupho emsebenzini wokutholisa kwabantu amanzi ahlanzekileyo kulelo dolobho. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba iseHarare.
Lumhlangano olangeli lodwa oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Community Water Alliance uhlanganise ingcitshi ezijeneyo emsebenzini wokutholisa abantu amanzi labantu makhaza. Osaphethe isikhundla somqondisi obona ngezamanzi edolobheni leHarare uManjinela Mabhena Moyo uthi leli dolobha lokhe lidonsa nzima ngodubo lokusilela kwamanzi.
Amanzi kayena ngoba khathesi amanzi esiwapompa esandleni se-drobheni khonapha afika ku-700 megalitres. Kodwa thina abantu kungabe funa amanzi idemand wafuna kwezetayenelelese kuyabe kufuna 1200 megalitres. So kusho ukuthi vele siyabe sishotheni almost 500 megalitres.
Uqhubeke ethi kudingakala ukuba kwakhiwe amadamu amatsha angatholisa leli dolobha amanzi kunye lemitshina emitsha esekela lomsebenzi ukuze umuntu wonke athole amanzi enelayo. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Community Water Alliance unkosikazi Cynthia Mawema uthi umumo wokungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo ubeka impilo kaZulu engozini.
Angcoliswa ngamapayipi asemadala, so kusitho Vararit ayinamali yokutshintsha amapayipi onalawo. As Community Water Alliance sabona ukuthi singenza njani ukuthi isitho Vararit siyincedise, ngoba singathi hayi umsebenzi lo ngowenu sihlale thina yithi ama-residence esidubekayo, ama-residence beni bakhala ngathi. So sabona ukuthi ungcono sihlanganeni sisonke sibambaneni imicabango sincedisane sincedise isitho Varari. So sesikhangela ukuthi abangancedisa ngobani.
Kanjalo baqoqela umhlangano babiza inhlanganiso eziphatheke emsebenzini wezamanzi ngesikhathi izakhamuzi zikhonona ngokusilela kwawo kanye lokungahlanzeki kwaphuma empompini elodaka lengcekeza. UManjinela Moyo uyakulandula ethi abapompi amanzi alengcekeza esiya ebantwini.
Thina vele ngasipompa amanzi ngasivela emoto nje from amanzi avele emoto nje ayehlanzekile. Ngayi singakwanisanga ukuthola imithi yokuhlanzisa amanzi ngasipompi siyahle sivale. Kodwa uyakwanisa ukuthi ngayi ku-distribution system kumbe kule mpompi ezifileyo lapho okungena khona udaka emanzini. Kodwa ngayi vela ngale aphuma e-clean sea.
Okwamanje umasipala obikwa ehlala engolungisa lezi mpompi esezigugile esebenzisa izikwelete nemali elutshwane abeyabebelayo ngoba izakhamuzi zilobunzima bokubhatalela amanzi. Umhlangano lo ungene ezingcwethi emsebenzini wokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Abantu makhaza kunye labengatsha ezijene zikahulumende okugoqela olwezemali, ugatsha lwezokulima lemvelo, logatsha lwentuthuko yezabelo labebhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ukubhubha komculi obelodumo ngeviki edluleyo Oliver Mtukudzi kuthiye abaningi besithi ayisikho kulahlekela kwabantu beZimbabwe kuphela kodwa labasemazweni womhlaba ikakhulu abasakhulayo. Umtukudzi ubengasi mculi kuphela kodwa ubephatheke enhlelweni eziningi ezokulwisa ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza eyisikhonzi njalo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations emela amalungelo abatsha lezinye ezokuphathisa abasakhulayo. Omunye wabasakhulayo abasebenze loTuku njengoba ubesaziwa nguTami Khumalo ongumculi womdumo weAfro Soul osebenza ekobulawayo. UMike Hobe weStudio 7 ubelethuba lokuxoxa loKhumalo ngembali kaTuku.
Kuningi engakukhuluma ngempilo kwaba kumtukuthi umtukuthi kini kulenzi eziningi kakhulu azenzileyo njalo thina abantu abasha sifundisa izinto eziningi kuye. Impilo kamtukuthi ibeyisibonelo, uphile impilo ye-art and you try to show us ukuqakatheka ye-art kwi-music industry le. I remember one time when I was in Harare ngihambe ngiyembona ngahlala la phansi. Umtukudzi was a very humble man, wayengumuntu ezifisayo olothando kakhulu ikakhulu abantu abasha njalo la umntu wenza. Wasengitshela wathi, yazana ndoda, value the craft that God has given you and when you value that, use it wisely.
Ngiyakuzwa. Awungitshele nxa sesikhangela impilo kaMthukudzi, wena njengomuntu omutsha njalo ongumhlabeleli ubona ngani ufunde izinto ezinjani?
Mina izinto engizifundileyo bapha njengomuntu omutsha, okokuqala ngifunde ukuthi umuntu njengomhlabeleli kumele umuntu akukhangele isipho sakhe. Izinto ezinye eziqakathekileyo yokuqala ngathi mhlawumbe ukuzehlisa kuba lobuntu, ngazifunda kezibizo ku-Oliver. Njalo okunye kwesibili engakufundayo, ngafunda ukuthi umuntu kumele asebenzise lokhu uThixo anikeze khona. Yikho nje engifundayo lapho.
Siyezwa njalo ukuthi uMthukudzi useyethole isicoco sokuba yi-national hero. Uyavumelana ngakho lokhu na?
Eyi bafo, ngangikhangele ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba ngasikhangela mhlawumbe kumbali yethu yalapha ekhaya eZimbabwe noma mhlawumbe e-Africa, umuntu esiyikhangeleyo njenge-icon Mthukudzi deserves that. And I think he deserves maybe a statue ukuthi simenzele mhlawumbe isithombe esizaba khona lapha ekhaya njengabanye abantu, like for instance njengoMandela, we make a big statue for him just to honor him.
Hello again, uTami Khumalo umhlabeleli obexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Lingakhohlwa njalo ukungena kuhlelo lwabatsha lapho uMike azaqhubeka exoxa loKhumalo ngembali kaTuku emsebenzini wakhe labasakhulayo.
Yebo, yebo, yebo! Umsakazi omuhle, mina ngingumike Hobe, umsakazi weStudio 7. Ngise ngithathe leli thuba ukulinxusa kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, lapho esixoxa khona ngempilo kamuyi ubaba u-Oliver Mthukudzi. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +12024650318. Sikhona njalo kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ongumcebisi kamongameli Donald Trump welemelika umnumzana Roger Stone umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje eWashington DC esetheswa amacala aphathelane lokukhithwa kwemfihlo eyayisencwadini ze-email zowake wabangu nobhala wendaba zobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton ngenhloso yokuhlomisa umngane wakhe ukuthi anqobe kukhetho luka 2016.
Ukukhwela kwentengo mahlayana ezitolo kuyaqhubekela phambili elizweni ngesikhathi umnotho ulokhu uswela uncedo lwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu elokuthenga e-Consumer Council of Zimbabwe isithi imuli elabantu abahlanu isifuna ukondliwa ngemali engamadola angamakhulu ayisitshiyagalombili i-$800 ngenyanga. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usephendukile elizweni evela kwele Switzerland emhlanganweni weDavos lapho aphenduke elengise izandla. Idale labaphathintambo iCabinet belilomhlangano namhla lapho ukwethulwe impumela yohambo lukaNcube kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa emazweni awe Eastern Europe agoqela ele Belarus, Kazakhstan leRussia. Okuphumileyo kuhambo lolu ngokufana losekuke kwethulwa umnumzana Robert Mugabe esabusa izivumelwano ezingelalutho olubambekayo. Lokhu kutsho ukuthi umnotho welizwe uzahlala ulokhu umi manzonzo ngapha umnotho usiya nganxele uZulu edubeka ngokuswela imisebenzi intengo iqansa mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland umnumzana Comfort Mujekeza uthi imuli sezithwele nzima ezindlini ngokuqansa kwentengo ezitolo.
Imali le i-bread basket okwakhathesa angikabilelelelele actual figure, we are still working on it, but roughly ngendlela ama-price ekhwele ngayo seyisuke kwa-around $500 yona phana edlalela khona amamansi amaningi. Khathesi iyakwanisa ukuthi seyiqansa kuba $700-$800, but angikabile actual figures khathesi, but isikhangelela $700-$800 khonapho.
Isakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esethusayo ngoba impilo isinzima kakhulu.
Okwentengo lokhu akukhulumeki sibili ngoba intengo yangkhona ungangena emashophu uyenzangani suphambeni ikhanda sibili ngoba into eyayiyenza 50 cents namhla siyenza ama-$3 vele yonke into ikhwele okunye okumangalisayo ukuthi vele akuphila kwethu lokhu sokungani sokumzima kakhulu ngoba izolo nke ngadlula emashopu lapha ngizama ukudinga yona i-drink ngokwayo ngithe nxeya isiqa khonapha manxa besithi bekhuluma besithi ikhwelile kubo 80 cents ngibona isichamo ama-$2 khona ngale ezinye zichamo ama-$3 ngithi ha kambe sizaphila yini napha eZimbabwe la. Utshwala yelu yangani liyabonakala these days ngoba antshi bakhwenza laba be-Delta laba abathengisa lobu okwesintu liyabonakala sibili kodwa intengo la siyakhwela.
Uphiri uthi abanye emalokitshini lapho okwatshiswa khona izitolo kutshengiselwa sebethole ixesha lokuthola imali ngokuthengisa isinkwa lokunye ngemali ethe xaxa ngoba abanye bayadonda ukuyathenga edolobheni.
Kuyenza ukudinga sibili ngoba abanye sebethengisa izinkwa bethenga e-town kona ngale bethengisela izindlini. Yikho sesiphilela khona ezindlini khonaphana ngoba siyabe sesikwazi ukuthi khona kubani bani lapha kuyathengisa isinkwa kodwa la uyabe siyafakile la intengo yakhe phezulu ingxenye yosifica isinkwa sesihlaka bo-$3 into ye-$50.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale kumbali yelizwe.
Zempahla lama-services konke nje jikelele sokukhwelile kakhulu kusukela ngemva kokuthi abantu babhikishe betshengisela ukuthi uhulumende lo usehlulekile izinto kazilungise eZimbabwe. Intengo sezikhwelile kakhulu, kakusathengeki impahla, akusabhadaleki ama-services, konke kutho kwakhuphuka. Sokunzima kakhulu abasemalokithini sebegada imithova ukuthi babuye edolobheni bazothenga ngoba emalokithini izitolo zadilizwa. Sebeqalisile abanye abanikazi bezitolo ukuthi azilungise kodwa ke azikalungi zonke.
Ezinye ingcwethi zomnotho elizwe zithi sokumele uhulumende azame ukuvuselela umnotho ngesiphangiphangi ngoba lokhu kungehlula kuzaba lokunye njalo okutshengisela okungabuyisela umnotho emuva.
Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa akaqoqi imihlangano yokulungisa okuhluphayo eZimbabwe. Lokhu kuphume kungxoxo ezenziwe nguGibbs Dube labalaleli beStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eselethelela lona ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Uqaleke ngomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF.
Napho ngaqalisa ukuthi kukhulunyiswane Gibbs kuqaliswa ngumongameli welizwe ophethe zonke inhlelo. Umongameli welizwe incediswa yi-commission ye-national healing and reconciliation. Iqoqela njalo ama-stakeholders anjengama wonke nje ama-political parties, ama-church, ukhokhele bomdabu nenhlanganiso ezinye ezithize. Ezingancedisa ukuthi uhlelo lolu luphumelele.
Baba Gawule, sithathe ubaba uPhulu, uChacha Phulu, ukudala le parliament umanyano we-MTC Alliance. So nxa sikhuluma ngakhonoko kuthiwa-ke inkulumo ozibizwa ngesilungu kuthiwa i-dialogue, kuqaliswa mbani baba Phulu, njalo ubona zani kumele kuye ngaphi khona manje?
I-dialogue angithi kukhulumisana nje Gibbs. Ukukhulumisana kwenzakala ezindaweni eziningi ezijeneyo. So kufika ngokuthi sikhuluma ngani. Kodwa lapha sikhuluma ngokukhulumisana kwabantu beZimbabwe ukuze balungise umumo lo oseZimbabwe. Ngoba kule zinto eziningi ezingahambanga kuhle. Kusukusela ukukhishwa kukamgabe ngoba lokhana kwabuye illegal it was a coup. Kulandela ama-elections ayenziwayo nawo esithi thina ama-elections lana atshontshwa. Kule zinto ezi-wrong ezingenziwanga kuhle. Kulandele the most important one. Even before the coup. Indaba ye-economy ngoba phela elizwe labantu kumele baphile badle babe namanzi babe nezindlu bayezikolo nokunye okuningi okunjalo kube lama-fuel izinto zonke lezi ezifuna ukulungiswa kathesi into efuna ukulungiswa kakhulu ngoba ngiyakhumbula utenta ebide sithi i-economy ngangeke uyirike yiyo le economy kumele siyilungise kungasenani ukuthi uyizanu uyi-MDC kumbe ukuyiphi iphathi kasilungiseni i-economy silungisela abantu abeZimbabwe. Asilungiseni i-politics yethu kwenzela ukuthi abantu bangabe betshana ngalezi sibona abantu betshayanwa abanye bakhala ngokuthi barejiwe angamuverify but yiwo ama-report amanye esiwatholayo.
Yeah.
Right. Omdala nguye phela ilizwe leli lase lilo president.
Yeah.
Nxa sikhuluma kathesi. U-president nguye phela i-ruling party yiyo ephethe ama-program wonke yiyo okumele ithi kwabanye kwamanye ama-players ukuthi wozani sizokhuluma ehambe kuzivanibani kuya sizokhuluma.
Umnandaba ayisike ukuthi akusile uqiniso Gibbs ukuthi umnandaba kengafuni. Umnandaba ekuqaliseni wevele efuna ukuthi kukhulunyiswane uze walinganisa wenza le zinto ezimbalwa ezitshengisa ukuthi uyarecognize i-opposition ama-parties ama-opposition parties waze wasungula uhlelo lokuthi kungangcono ku-accommodate u-opposition leader eku-house of National Assembly. Then kodwa bona kwaba yinto engamukelekiyo kwabanye bethu labo kodwa belezizathu zabo ngokuthi belokhu bekhala ngokuthi ukuthethwa lo hambanga kuhle lani lani lana. Kodwa ngifuna ukuthi ngikutsho khonokho ukuthi umongameli nguye okumele iqale ukuthi aqale ibhizinise abanye abantu besebelingena phakathi enkundleni bedlale.
Ngithatha ubaba uSibasa Juma ukhona ecingweni lapha.
Okumele aqalise anti nguyeumnangagwa kodwa kangiboni sele eqalisa ngoba okukhulunywa la ngamandla ukuthi i-committee ziyidayalogue kumuntu lo. Ka-committee ziyidayalogue ngabe i-committee ziyidayalogue ngabe udala nini izinto lezi. Kula mandla lapha akhulunywayo zakuthi.
Alabo ke ngabantu abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhathi leVOA Ndebele. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilichiya kuStudio 7 Live Talk, asidibaneni njalo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.